Mina angitho angivumelani lakho khona ukuthi kutshengise ukwehluleka kwahulumende. Ngingavumelani lakho kungezinye zezinto ezazisobala ukuthi kungakaze kulunge izinto kuzaba lobunye ubuhlungu obuthize. Umgwaqo esihamba kiwo ulamabhampa, amabhampa sizizaba lawo siyefika phambili lapho esiya khona, kodwa-ke phambili ngale kuza kuya kulunge. Izinto ezinjengazenezi yananzela ukuthi indaba yamafutha le iqalisa ukuhlupha la ngesikhathi esedlulileyo, kukhanya nje ukuthi kulokunye kade kunganeka ukuhambi kuhle. Kodwa okwakhathesi khona sokusiba yinto ezaba nzima kakhulu ebantwini ukukhweza kwamafutha, ngoba abanye abantu abathize sebezakhweza lezi impengo lezinto besitsho bezama ukuthi bajustifye ukukhweza kwabo khonokho abazakukhweza
kodwa bona labo abasola uhulumende besithi uyehluleka bathi bona njengesibonelo uhulumende uthi idola leMelika lingutshiki lobhanqa le-bond note. Kodwa kahle khona kuthiyene ngaleso silinganiso se-1:3 esikhulunywe ukuthi amafutha azakhwela ngaso. Uthini wena ngalo?
Ye, umumo lo sengibuyela futhi emwimeni wokuthi sekuzama into zonke ezenzakalayo lapha seziqhathanisa idola le-America le-bond lezinye imali lezi esizisebenzela njengaborand. Engikunanzelelayo ngifisa ukuthi aluba singabuyela emuva kulokunye emele kulungisiswe kuhle mayelana ngendaba ye-bond. I-bond vele lona into engasasebenziyo osekusitsho ukuthi kona ngabe vele khona kuyenzakala uhulumende aluyise ukuthi athole imali ye-America, ukuncediswa ukuthola imali ye-America, imali yangaphandle kumbe le-rand, abantu bethi do away with i-bond. Udubo lonke lolo silulethwayo kathesi silubangelwa yile bond. I-bond yile sengasomngane wabantu. I-bond seliyilo selifuna ukutshabalalisa izinto, ngoba wonke abayenzayo konke okubi sebeyenzayo igqatheke emva kwe-bond. Nabasemgwaqweni bayenza becathe ngemva kwe-bond. So ngabe i-bond vele alisalungelanga lutho. Kodwa ubuhlungu bona obukhona kuzaba khona aluba i-bond lisiba khona. Ngesikhathi i-bond lalihamba, i-bond lizahamba lobuhlungu bona obukhona phakathi kwelizwe okade.